Sonke siyazi ukuthi sisekelo sethu sebandla le-MDC ekhokhelwa ngubaba uChamisa sicacile ukuthi udaba ngabasekeli bakhe kukhethwa njani. Sonke siyazi ukuthi udaba lonto lake lwahlupha ebandleni lethu lapha omunye ubaba omukenzwangirayi akhetha khona ubaba uChamisa nobaba uMzuri ukuthi babe ngama-vice president. Kwaba lokungazwanani abantu bagijima baye emakoti. Ikoti yafika yavuma ukuthi okwenziwe ngubaba uTsvangirai kusemthethweni ngenjalo kukhona kusisekelo sethu. So ubaba ukomitshi uphumile sazisa uZulu ukuthi upresident webandla lethu lelungelo lokuthi akhethe abantu abazabe bemsekela. So laba abakhankasayo angazi ukuthi bakhankasani ngoba kazisiso sihlale sokuthi kuzamele kuhanjwe kukhethwe.
Manje useyazisile yini umongameli umnumzana Chamisa ukuthi uzakhetha nini njengoba sibona ubana ukhetho luseduzane ukuthi abe labasekeli bakhe?
Sonke siyazi ukuthi akusuku zatshwana lapho i-Mr. Standing Committee yethu ihlale phansi iyaxotsha omakhophe uBhebhe loGuthu ngokwephula isisekelo imilayo yebandla. Njalo sonke siyazi ukuthi esuka khonapho i-National Council sangena ku-Easter lapho kumele abantu baphumule. So amahhofisini avaliwe. Ngethemba lokuthi ngolwesibili kuvulwa emahhofisini uzakhalisa ukuthi balungise okwenzela ukuthi baseze lelo daba.
Siyabona ukubana umongameli webandla uzabe ekhona khona ngapho koBulawayo ngeviki ezayo ngomgqibelo. Amalungiselelo akhona ahamba njani?
Hayi, siyalungiselela sibili. Sikhuluma kunjenje silamathimu ethu akuground ahambe sazisa uZulu ngerali eyabe ikhona ngesathade yena le esayivula e-White City Stadium. Njalo njenge-provincial chairperson wethu ubaba uBanda usebize ama-structures wonke awebandla labameli bephalamende nama-councillors ngolwesibili ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi sukuseza njani levali ukuthi ibe le mpumela enhle.
Amapholisa azisiwe yini?
Hayi, amapholisa azisiwe. Njalo abanye bethu abe-alliance labo futhi babekhona kulo mhlangano ngolwesibili. Amapholisa siwazisile ngoba sinikeza ukuhlana e-White City singabazisazi.